omama labo baba abakumpentsheni bebethagwaqa betshengisela ngokuthula emahofisini awenasa kobulawayo bekhala ngokuthi izimali zabo abazitholi ngendlela efaneleyo ngakho-ke bacela lokhu kulungisiswe njalo zingezelelwe ngoba abayitholayo ayisahambelani lomumo womnotho okhona manje omi manzonzo Unkosikazi Sithembiso Mhlanga isakhamuzi sakobulawayo omunye wabathola impentsheni uthi bayehluleka ukuthola imali zabo emabhanga
Mina umkambo esebenza Bellman Printers. Problem sifika laphana NDS kuthiwa khona sinika ama-numbers sithethe kulaba abakhubazekileyo 250 abantu ngapha abanye abangaguliyo 250 yiyo imali ezatholakala ngemande silinika amaphepha lawo amhlophe abe bhalwe ukuthi withdrawal slip nxa ungalitholanga hayi ungahluphi ngoba lathi imali yangkhona asiyazi ukuthi izatholakala
esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Elizabeth Kamoto ucela uhulumende ukuba angenele kudubo lokuswela imali emabhanga
imali embuye layo credit sobasibeka ngathi athi khona i-200 enikwamakhadi babaholayo thini abanye asilafo sobasibeka ngathi yikho ukuthi nxa uhulumende esincedise lalaba ababuya khona besitshela iqinisi bathi imali ayikho basibalisa i-newspaper thina sasifuna ukutshela abantu ukuthi imali engigadelanga imbolekile so angilayo kubuyena
umnumzana Jean Ncube uthi imali ayitholayo ayihambelani le mali ayeyikhupha ngesikhathi esasebenza
nginananzelela iminyaka yami engayisebenzayo ngisebenza iminyaka eminingi edidigedis about 42 years ngisebenza so lami ngangicabanga ukubana ekuphumeni kwami emsebenzini ngizaba ngumuntu engizahlala phansi ngizidlela izimali zami but nxa ngithi ngiyakhangela imali engizuzayo imali yakhona ayincedi lutho
umnumzana Stanley Ndlovu uthi ngesikhathi ebhadala impentsheni esasebenza ubeyibhadala ngedola lemelika
Tefe sikhitshelwa imali esizidonetha lapha ibi ngamayusa emayuseni lapha khathesi asisaphiwa amayusa khathesi sinikwa ama-8 bond irethi yebond zeyusa how much now
umnumzana David Moyo uthi sebephila nzima njalo kabaphathwa kuhle lapho bedinga ingcazelo kwabenasa lasemabhanga
sesisokole kakhulu lapha sibuya la sesilama-3-4 years sithole ukuthi imali asiyitholi bathi siswayiphi i-cash vele kayikho kodwa into ebuhlungu kakhulu yikuthi thina sakhontributele imali ikumayusa lathi so sikhona sinikwa ama-2020 la e-post office kodwa isikhathi esiningi siyaxotshwa ngamamenzi akhona bethi hambanini and si-ill-treated vele sibanjwa njengenyamazana
iningi labantu abatshengisele namhlanje emahofisini awenasa bebeqhala ngokungaphathwa kuhle emabhanga lasemahofisini la kanye lokudlelwa imali zabo bethi bavele abayitholi ngendlela imali yabo njalo ayiselasisindo esifana lalapho besayikhupha ilidola lemelika ngesikhathi besasebenza abatshengiselayo bacela ukuba uhulumende akhuphule imali yempentsheni ayipha abantu ngoba umumo womnotho ezweni umi manzonzo izisebenzi zehofisini yohlangothi olwenasa kobulawayo zalile ukukhuluma le-Studio 7 mayelana lokutshengisela kwabantu laba bethi abalalungelo lokukhuluma lentatheli izindaba ngimele i-Studio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu